Hayi into ehlupha lapha ngeIsrael lePalestine ikuthi isihloko. So makuchayana vele akula ngathi ama referee angangenela inkinga ephakathi kwama cousins. So siyakwazi ukuthi into le yaqala kudala ngezikhathi zeBhayibheli. Awuqalanga izolo or recently. So uhambe kwahamba for many years and ever since Israel ibuyela khonaphana in the Palestinian land in 1948 vele awuzabe ube le peace engathiwa ile long time. So ukufollow abakuyenzile namhlanje kuzanceda in two ways, ngoba siyakwazi ukuthi uJoe Biden umongameli weAmerica okwakathesi la esekhangelela ku-2024 lapho yabe sekhankasa ukuba for his second term. So imatch abayenzile eWashington is a powerful reminder of abantu ababencedile ukuba nguye umongameli for 2020. So laye uyabe sebona ukuthi hayi lapha into azisamanga kuhle.
Ungathini ngosekelo oluphiwa ele Israel ngumongameli Joe Biden weMelika lelizwe leMelika nje jikelele? Kungabe kusitshoni ngomkhankaso wakhe lamathuba akhe kukhetho oluzayo olunxa engangena olokuthi abuyele abe ngumongameli?
Ye, ukusekela abakwenza khona i-Israel siyakwazi ukuthi lathi iBhayibheli likhuluma ngokuthi abantu abasekela i-Israel ngoba sithemba ukuthi yilo ilizwe likaNkulunkulu. IAmerica okumangalisayo ama-Republicans yiwo asekela i-Israel come rain come sunshine, no matter what they do ukulimaza abanye bePalestine, i-Amerika izabe ilokhu ime labo for the long run. Hayi, siyabona ukuthi vele ukukhithwa kwabantu abathunjiwe laba okukhulunywa ngumongameli Biden le-WHO kuzaba kulama conditions, ngoba sesibona ukuthi i-March lay izayenza ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume nani, ngoba sesiyahamba kukhankasa engutshoyo for 2024 election plus abantu all over the world bakhuluma ngokuthi kube lo peace lokukhulumelana phakathi kwe-Israel, Palestine le-Hamas. Lamanye amaqembu lawa akade sechaywa yi-America, e-Syria athiwa asekelwa yi-Iran. So kuyabe sekunganithiwa sokuzachaywa impi eziningi khona ngale, ngoba sibona i-Hezbollah layo esekelwa yi-Iran le-Hamas lama-Houthi. Nganithiwa sokulabantu abaningi abaphongu-China khona ngale Middle East. So i-match abayenzileyo lokusekela kwe-Israel bazahlala bonke phansi badinge ukuthi what is the way forward. So hayi siyabe silokhu esikhangela ukuthi bona ukuthi in the next couple of days kuzatshintsha emhlobane.